okwenzakale ku Rushwaya kuyatshengisa ukuthi vele asiyonto yokuqala ngabe babengakuqalisi njalo kuyakubonisa ukubana inotho yelizwe abantu bazidlela bodwa okwama-diamond aphila ilizwe kalizange labenefita ngalutho igolide liyaphuma ilizwe kalibhenefiti ngalutho okuthi botshwe lokhu asiyonto esingayijabulela masinyane uzathola ukuthi uzakhululwa ngiyakhumbula ukuthi kuye kwaba le ndaba yegolide labanjelwe eplumtree lalo kwathiwa selitshontshiwe vele yinto isindicate endala e-involve abantu abadala so mbona ngazathi into yethu kuzuthi singathi ngoba umuntu ubotshiwe sesithi hayi sokusetshenzwa i-corruption iyaliswa i-corruption vele kayisoziliswe ngoba yiligazi labantu ababusayo abantu ababusayo vele bale-corruption so abantu bezimbabwe bangakujabuleli
Mnumzana Nembaware, ukubona njani ukubotshwa kwamapholisa lama-CIO phezu kwalolu daba?
Okubuhlungu Nkomo ukuthi it's a syndicate kulobulembu lapha ekutshontshweni kwenotho yethu ngakhangela ukuthi uRushwaya ukubotshwa kwakhe sokuveze ukuthi kulama-CIO ai-involved kulama-police ai-involved ongabantu esikhangele ukuthi yibo bavuze benjani begcine ukuthula belondoloze inotho yethu but ke ngima ngithi i-syndicate angitsho ukuthi ugcina ngayo uRushwaya uRushwaya inhlanzi encane in all this but lobo umkhaya uRushwaya laye ule-responsibility njengokuthi ngoba ngubani ngikade ngumkhokheli we-president we-Zimbabwe Miners Federation so uhlubone ukuthi-ke amapholisa alobo ugwelegwela le-corruption inkokheli zenhlanganiso okumele zithungamele uZulu lazo zikhohlakela nxa umkhokheli wenhlanganiso yabantu yama-miners abantu abemba umnotho phansi e-corrupt kanjalo mina lawe sisele singa kuyadabukisa kakhulu ukuthi sithole i-situation enjalo ukuthi umkhulu we-association yezokugejwa kwegolide ama-diamonds and everything utholakala ephakathi kokusmuggla okay so nxa ena emkhokheli esmuggla otsheketshalaba-ke okutsho ukuthi-ke igolide abalitholayo abalihambisi e-reserve bank okumele kube lapho okugcina khona inotho yelizwe ayiyi lapho uphuma lapho esithi uya nga uyisa eDubai leyo mali azayenza eDubai ayisoke ibuye ku-reserve bank ayisoke ibenefithe umnotho wethu
Mnumzana Fuzwayo bakhona abathi udaba lolu lungaba luveza ukulwisana okukhona kuzanu PF kodwa kube labanye abathi luveza ukuzimisela kukahulumende ukulwisa inkohlakalo ungathini ngalokho
kuyabotshwana around ama-factions yinto disaziwa ngenye igroupu ngoba uma kuthiwa kwankona obuhambe wabotshwa yi-military intelligence yena bencediswa ngama-CIO lamapholisa then kuyakutshengisa ukuthi how rotten our country is especially ama-security services ethu nokuthi uhlupho lwethu esilalo elizweni asiyoma-sanctions kodwa i-corruption le misgovernance labantu abafuna ukuzisuthisa ukuthi i-corruption ingaqedakala njani kunzima ngoba iyenziwa kakhulu yibona labo abaphethe intambo so mbona ngazathi ukuthi sithi zaphela masinyane ingaqedwa ukuba nomphakathi uphakame uthi enough is enough akume lokho kodwa singathembela labo abaphetheyo mbona ngazathi umlandela okwenzakala kuyakubonisa ukuthi vele bangcolile banuka yona i-corruption so asibo bantu esingabakhangeleli ukuthi bazayima ungakhangela ukuthi ngemva kweviki ephelileyo ubekubotshwe udeputy minister we-health laye kwangani kuyathintathitheka wathintwa labakhulu so mbona ngazathi kuyabe kuhlupha ukuthi labona lapho ungakhola ukuthini kuyabe kubiselwana so kunzima indaba yeZimbabwe ngoba ukuliwa ama-factional fight ungabona sokubotshwana it's about factions
Nembaware kungaba ngezombusazwe na
uzananzelela ukuthi umongameli welizwe kwakhuluma ngomnyaka odlulileyo ukuthi bazwile ukuthi kulabantu abanjani abatshontsha igolide batshele ngama-officials eDubai ukuthi kulabantu abaletha igolide lapha ngendlela engekwemthethweni so it has taken 1 year ukuthi kubotshwe umuntu singazi ukudlala ukuthi ngoba iqiniso yini sizawuthaa uRushwaya isihlobo sikamongameli u-ED now nxa sokubotshwa uRushwaya uqale waphi ibail esuke ezidluleyo kwathi hayi ibail yakhe isindanisikhitshiwe sokumele ahlale ngapha esitokisini ngoba ngumuntu ongakhona ukubaleka ukuthi sikuhlanganise lezimpi ezikhona kuzanu-PF angazi njalo ukuthi-ke all right ongabe elamandla ayedlula kamongameli ukuthi bophani isihlobo sikamongameli ngubani njalo ethembeni ngaphandle ukuthi nxa sithi yena umongameli nguye ovumele ukuthi isihlobo sakhe sibotshwe.